Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 2 Nhlolanja 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu zalamhlanje.
Ha, amapolisa akwenzile lokho, amvumelani lakho. Ilungele luka Pastor Ivan ukuba lapha eZimbabwe. Ilungele lakho ngoba uyisizalwana seZimbabwe. So kulelungile lokuthi abe khona lapha. Kulelungile lokungena lokuphuma isikhathi asifuna ngaso ukuphuma ngaso.
Uzulu sesole kakhulu ukubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire omkhankaso we this flag evela eMelika izolo.
Imsebenze le ndoda le ubaba uMagagula okweminyaka eyi 14 years ube yindoda ebivikela ukutshontshwa kwezinto njengama stand. Ngibuhlungu kakhulu ukuthi usehambile umuntu kade engafuni corruption.
Obe isiphathamandla sekansili yakobulawayo umnumzana Isaiah Magagula ungcwatshwa emathuneni eLady Stanley Cemetery.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe sithi ungamanga aluhlaza umbiko osumemetheke enkundleni yeWhatsApp othi uMongameli Donald Trump sevumela abeZimbabwe ukungena eMelika bengelamavisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Uzulu namhla usole kakhulu ukubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire okhokhela umkhankaso we-hashtag this flag ekwehleni kwakhe endizamchineni evela eMelika izolo. Isigodlo someli weMelika laso sisole kakhulu ukubotshwa kukamawarire lokho sakhuthaza uhulumende ukubana amkhulule. Kubika uMavis Gama ngokugcweleyo.
Umfundisi Mawarire ubikwa ebotshwe emini yantambama izolo ehle wathathwa ngabasebenza ensitha efika nje egcekeni lendizamchina eHarare International Airport. Uselenyanga eziyisithupha selokhu wasukayo esiya kwele Melika ngemva kokuba eke wabotshwa esetheswa umlandu wokutshotshozela uzulu ukuba avukele uhulumende owakhethwa ngabantu. Abenhlanganiso yamakholwa esiKristu eyeChristian Voice Zimbabwe bathi bathitibele ngokubotshwa kwakhe bethi ufela ukuqhuba umsebenzi wokuveza ukubandezelwa kwabantu elizweni. Umqondisi we-CVZ umfundisi Clement Tafumane Izenda uthi kabalizwisisi icala elidalwe nguMawarire.
Leyo nkulumo ethi abafundisi abafuzanga bakhulume nxa abantu bebandezelwa yikubandezela khonokho okusebangeni eliphakemeyo. Abafundisi ngabantu abafanele ukuthi sichoke sithi akuphele lokho ke ukuthi abafundisi makabazithulele bangaze bakhuluma nxa abantu behlukuluzwa. Sisitsho ke ukuthi makabamkhiphe uIvan Mawarire akhululeke ukuthi ke ayebona izizalwane abazalwane ayebona izihlobo zakhe njengabantu bonke ke baseZimbabwe.
Ethi bengasithathi lula lesi senzo zokubotshwa kwamawarire ekhumbuza inkokheli labezomthetho ukuba ibandla yilo elilabantu abaningi ilizwe lonke. Kungakho ukwenza lokhu kulakho ukuphazamisa ubudlelwano phakathi kwahulumende lozulu wamabandla ezokholo elizweni.
Sabantu bonke nje jikelela abaphila eZimbabwe kusitsho ukuthi ke thina abafundisa kusithokozisa ukuthi ke abanye bethu bahlukuluzwe fana lomgadza nangu lokho ekhona enkilongweni ngoba nje ephakame ukuze akhulume ukuthi ke abantu bayahlukuluzwa abantu abahlala ngakuhle. Uhulumende angaziwacabangela ukuthi abafundisi ke bahlezi kuhle bonke, hayi lathi siyahawula nje njengabantu bonke abaseZimbabwe kusitsho ukuthi ke izinhlungu zabantwana beZimbabwe lathi siyazizwa. Ibanga likamfundisi ngelokuthi ke amele abantu abahlukuluzwayo, uhulumende kufuze ke akuzwise lokho. Isenzo esifana lalesi sizaphambanisa ubudlelwano obuhle phakathi kukahulumende weZimbabwe kanye lebandla eliseZimbabwe.
Umfundisi Duduzile Nyirongo laye usole ukubotshwa kwamawarire.
Ha, amapolisa akwenzile lokho, amvumelani lakho. Ilungele luka Pastor Ivan ukuba lapha eZimbabwe. ilungelo lakho ngoba uyisizalwana seZimbabwe. Ukulelungelo lokuthi abe khona lapha. Ulelungelo lokungena lokuphuma isikhathi asifuna ngaso ukuphuma ngaso. Ulelungelo njalo lokukhuluma lokho akufunayo. Mayelana ngesto ngesto esenzakalayo khona beZimbabwe. Ulelungelo elokuthi a express ama views akhe.
Ethi kumele akhululwe ngoba singekho isizathu sokumbopha.
Ukumbopha khonoko abalanjisi isizathu sokumbopha. Kumele bemurelease. We demand ukuthi akhitshwe lapha bambambe khona.
Umnumzana Paul Siziba isakhamuzi semganwini wobulawayo laye usisole kakhulu lesisenzo.
Into kade fanele ayazi yona le ukuthi vele engavele enyakuthele lapha. Isituation yakhe ingakapheli kanjalo. Kulusizo of course ukuthi ubotshiwe ngonxa ukuthi khona ukhuluma iqiniso alalo. Kodwa ke esikujwayeke ukuthi khona uniyakwazi vele kulesilalo esivula umlomo. Silamazinyo sesivulekile. Siqhamisile. Wena usengena futhi phakathi kwaso. Siyakhuluma kuphela.
Imizamo yokukhulumisana lamagqwetha kamawalile yehlule njengoba bebegijigijima ukudinga isizathu sokuba kungani engamiswanga phambi komthethwandaba lamhlanje njengoba ebotshwe wavalelwa izolo isikhulumeli somkhankaso we-hashtag this flag campaign uNkosazana Nyasha Msandu utshele intatheli zindaba ukuba amapholisa abelokhu emgcine enkambeni elinye lamagqwetha u-advocate Fadzai Mahere emlondoloza lapho esemapholiseni. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ubelokhu egcinwe enkambeni yeHarare Central Police Station umfundisi Mawarire. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Obe ngumqondisi wohlangothi olubona ngokwezindlu kukhansili yakobulawayo umnumzana Isaiah Magagula obhubhe ngolwesihlanu ubekiwe lamhlanje emangcwabeni abuthanise inkulungwane lenkulungwane zabantu eLady Stanley Cemetery kobulawayo ngemva kokuphatheka kabuhlungu ngumkhuhlane wemvukuzane. UNompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izikhulumi emngcwabeni wakhe zonke zichaze uMagagula njengomuntu obelothando kanye lobuntu bethi idolobho lilahlekelwe kakhulu. Umnumzana Cetshwayo Sithole webandla lezaphu uthe uMagagula wahanjiswa libandla lezaphu eNgilandi ukuba ayefunda athi esephenduka ezogcwalisa izimiso zebandla azigcwalisa ngempela ngoba uBulawayo wenza ngcono uma kuqathaniswa lamanye amadolobho.
Ngomunye wabantu abahanjiswa ukuthi baye esikolweni ngesikhathi impi ichisa, sisenzela ukuthi ngemva kwesikhathi sombhobho sizafuna abantu abafundileyo abazabuya baqhubekisele phambili injongo enkulu eyokuthi ilizwe sasilwela ukuthi liphathe njani.
Usenator uElder Menhlalo uchaze umuyi njengomuntu obengela bugwelegwele.
Ngisebenze le ndoda le ubaba uMagagula okweminyaka eyi-14 years. Ube yindoda ebivikela ukutshontshwa kwezinto njengama-stand. Ngibuhlungu kakhulu ukuthi usehambile umuntu kade engafuni corruption.
Isakhamuzi semzilikazi unkosikazi Nomusa Dube uvumelane lonhlalo ethi balahlekelwe njalo uMagagula ebemela abantu engavumi ukuba izindlu zabantu zithathwe mahlayana okungekho emthethweni.
Sibuhlungu kakhulu ngoba siyazi ikusasa yethu ukuthi zaba njani nabantwabethu. Mina ngiqala ukwazi uMagagula sise eclub isathiwa yi-16 plus club isasemacdonald isuka enongoma. Namhlanje sisezindlini sigcinwe sisekelwa nguye ngoba abanye bethu sehlule ukutheli kodwa ngokuyakhala kubaba uMagagula engadizisi engakhethi mhlobo engakhethi bala lo muntu ubaba uMagagula ebesamukela sonke.
Umongameli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ubika ukuba umthwakazi ulahlekelwe.
IBulawayo ilahlekelwe kakhulu ngoba wayezama uMagagula ngoba umkhulu umsebenzi wenzela uBulawayo njalo edefender lokuthi uBulawayo engachabalali. Ngalokho sithi kubaba uMagagula kalale ngokuthula sasala simkhumbula ngemsebenzi yakhe.
Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Martin Moyo laye uveze ukulahlekelwa okukhulu ethi kuzaba nzima ukuba ikhansili ithole umuntu onjengomagagula.
Silahlekelwe liqhawe lakoBulawayo, umuntu osebenze isikhathi eside, 36 years of continuous service, an additional 4 years before that works out to be about 40 years. Isikhathi eside esifakaza i-dedication ayelayo kudolobho lakoBulawayo.
Umabhalane wekhansili unkosikazi Sikhangele Joe uthe ebesafunda okunenyi kumuyi ngoba ebelolwazi olujulileyo ngokusebenza lenguquko ezithile ngedolobho, njalo minengi imizi ephume ezandleni zakhe.
Ubaba Magagula sisebenze laye kuhle kakhulu, njalo besincedisa like njengoba betshilwe abaningi ababekhuluma simbeka ukuthi he became udirector ngo-1990. Kade enguye osikhumbuzo okunye okwenzakalayo, njengoba uzwile ukuthi wangena kungakabili ozibuse wabuya waba ngudirector kuqala kusaqalisa, thina abanye okunye besisakufunda khathesi kuye, ngoba okunye ungabe ufundela umsebenzi kodwa kule ndlela abantu abenza ngayo.
Indodana kamuyi umnumzana Bukhosi Magagula uchaze uyise njengomuntu olothando obesazisa abantu ethi yebo isizwe silahlekelwe kodwa labo balahlekelwe impela.
Lahlekelwe yebo, kunjalo ngendlela oyibeke ngakhona, bekuvele kunjalo, bengumuntu onjalo nasekhaya. No, bengumuntu wabantu, bethanda abantu, besebenzela umphakathi. Nathi nje njengengane zakhe, besukubona konke lokho. So thanda ukulandela umzekelo wakhe ngaso sonke isikhathi.
Magagula wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1952, wenza izifundo zakhe ze-ordinary levels eSolusi Secondary School, waqalisa ukusebenzela ikhansili yakoBulawayo kusukela ngo-1970. Umuyi watshiya umsebenzi kukhansili wayasebenzela umsakazo we-Rhodesian Broadcasting Authority okomnyaka, wasuka lapho esesiyaqala izifundo zakhe eBhilithani. Ekhona le wenze izifundo zaphezulu ezebusiness studies, wathola idegree ele Bachelor of Arts degree, waqhubeka wenza iMasters of Arts degree in Architecture Housing Studies e-University of Newcastle. Ngeva kwezifundo zakhe, uMagagula waphenduka njalo ukuzosebenza eBulawayo City Council ngomnyaka ka-1981, wahlala ekhansilini phose okweminyaka engamachumi amane. UMagagula uchiye umkakhe unkosikazi Virginia Magagula labantwana abayisikhombisa labazukulu abane. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe namhla silandule umbiko wamanga obuthunyezelwana ngabantu ebulenjini be-intanethi lasenkundleni yeWhatsApp othi uMongameli Donald Trump sethule umthetho ovumela izizalwane zeZimbabwe ukungena eMelika zingela mavisa. Umbiko lo uqale ukumemetheka izolo, njalo ubusithi izizalwane zeZimbabwe sezivunyelwa ukungena kwele Melika okwenyanga ezintathu zingela mavisa. Kodwa embikweni esiwethu lenamuhla enkundleni yeFacebook, isigodlo someli weMelika eHarare siwulandule lo mbiko sisithi ungamanga aluhlaza.
Ku live talk lamhla kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama Women's Round Table, siqhubekela phambili ngengxoxo yelifa lapho abafelokazi abaningi abathathelwa impahla izihlobo zomgabo ekushoneni.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
osemele ukufungiswa ukuthatha isikhundla sokuba ngumongameli wele Haiti ngolwesibili olulandelayo mhla ka 7 Hlolanja. UJove Moise uthi uyafana xathu lo mongameli Donald Trump wele Melika njengoba bonke bengene emphakathini ngokuba ngosomabhizimusi abalohlonzi njalo kungokwakuqala ukungena kwezombusazwe.
Obe ngomkhokheli webandla eliphikisayo kwele Congo Etienne Tshisekedi kaSekho. UTshisekedi ubhubhele eBrussels lapho abehlolwa khona ngodokotela. Ubesele minyaka yokuzalwa edlula amachumi ayithobamnembili 84 years. Imfa yakhe yaziswe libandla lakhe le The Union for Democracy and Social Progress. Izakhamizi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe zithi lonyaka kulakho ukuba lendlala emangalisayo engabangelwanga ikusilela kwezulu kodwa ebangelwe ukuthi libe linengi kakhulu labulala izilimo. Amasimu amaningi abikwa esetotile njalo izilimo zatsha ngenxa yezulu elinapho sensuku zonke. Umeli wePinga North edalele parlamente umnumzana Prince Tubeko Sibanda uthi isigaba sakhe laso sibhekane lendlala embi.
Epinga Nkomo kuyapho sekufanane lelizwe lonke, lokho kubikwa elizweni lonke ngoba lathi ePinga izulu kaliphumuli lina njengokuphela every day sithola kusina izulu. Oso kusenza ukuthi izilimo zethu emasimini zonakale. Njalo bese kusiba lobunzima bokuthi i-fertilizer kayitholakali ikakhulu lapho esake sikhandi lapho ukuthi singayithola ngoba ngemali ezingane ziphansi endaweni ezifana la kubo GMB. I-fertilizer ufuza ukuthi mhlawumbe inikwe abalimi uhulumende kithi kayikho. Mbonani sesiveza kwanisa nje inyanga kathesi ngizama ukukhangela e-GMP ingatholakali. Ngakho ke sikhangelele ukuthi nxa kuyukuthi mbona ngani kungaqhubeka kunje lisina ngendlela elenza ngayo lingasaphumulanga, mbona ngani umnyaka lo kutsho ukuthi singaba lendlala njalo efana lomnyaka odlulileyo lapho esibe lendlala yokuswela izulu. Lumnyaka uyabe ungumnyaka wendlala kodwa indlala yakho libangelwa ukuthi izulu libe linengi kakhulu.
Umnumzana Prince Tubeko Sibanda ngomeli wePinga North edalele parlamente.
Ukubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire owayebalekile elizweni sekudale imibuzo yokuthi kanti uphendukelene elizweni njalo ethembeni. Abanye ngabathi uMawarire engaba esebenzelana lebandla lezanu PF ukuxexebula usekelo lwamabandla aphikisayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mxolisi Ncube njalo oyintatheli zindaba lelunga lomkhankaso wethajamu kasesijikile umnumzana Gift Siziba onguye osungula lingxoxo.
Okokuqala ngizathanda ukubana ngimyamukele ke umfundisi uMawarire kwele Zimbabwe. Kwesithu ngithanda ukukhuluma ukubana ke mina kangivumelani le ndaba yokubotshwa kwa-Ivan ngenxa yokubana ke ungumuntu ongelacala njalo kwesibili ungumuntu olesithupha sokuhlala eZimbabwe njengokuzalelwa kwakhe. Ukubotshwa kwakhe kungaphandle komthetho njalo kwesithathu ama-charges afakwe kuye okubana ubefuna ukukhipha uhulumende ngendlela engekho emthethweni ehlanganiselwa ububhantshi ayisikho ke mayelana nalokhu ayekwenzile njengoba indaba yayilahliwe yarare magistrate court.
Mnumzana Ncube, sike sezwa abanye besithi bona kungani kulembuzo eminingi ngokuphenduka kaMawarire ufuna melana lembono kaMnumzana Siziba yini lapho?
Ngathi mina imbono kaSiziba kukhona lapho engivumelana khona kube sokusiba lalapho engingavumelani khona. Umnumzana umfundisi uMawarire ngesikhathi esuka lapho icala lakhe sokuthwasela lilahliwe usuke eZimbabwe ngoba esazi uwabuya lapha eSouth Africa wakhuluma labantu abaningi ethi yena usukele ukuthi ube ngasaphephile kweZimbabwe. Wasuka lapho wadlula laseSouth Africa engicabangela ukuthi kungoba ubekona ukuthi iSouth Africa iseduze kakhulu leZimbabwe, kungenzakala labo abamdingayo bamhahabele lapha bamthatha. Wasuka waya kweMelika. Ukuthi usesukeleni njengoba lo muntu ambalekeleyo, ngithi kumbe labo bantu ababalekeleyo belokhu besasekhona, njalo izinto zingakaguquki ukuthi mhlawumbe bengisingaba ngumuntu othi yena kungabe sokutshintshile ukuthi usephephile eZimbabwe. Kungakho yikho lapho kulembuzo khona ukuthi ujike njani ngoba engumuntu osuke evaleka isimo asibalekeleyo silokhu sisasekhona, kodwa sesimbona usengojikileyo futhi njalo ngoba siyazi ukuthi thina uhulumende lo okhona ungabe unecala ungabe ungelacala, ikhothi ngakuthola ukuthi umsulwa, kodwa nxa yena evele esethe ukufuna ungasekho kulelo lizwe kumbe ukufuna ungasengumuntu okhululekileyo uzokuthola ungasakhululeka ngoba vele uzokubamba akwenze lokho akuthandayo. So ngenzakala ukuthi ngoba bayazi ukuthi icala lakhe leli lingachithwa futhi njalo emthethwandaba, bamgcina okwesikhathi eside engazange ahanjiswe khona emthethwandaba kwakuqala. Ngaleso sikhathi bemgcinile asazi ukuthi yini esingenzakala phezu kwakhe. Kungakho mina ngithi isivindi sakhe esikhulu kangaka usithatha ngaphi? Yiwo umbuzo wami wokuqala okhona. Bese ngisithi mina ucabangela ukuthi ukujika kwakhe lokho yini esingaguquka ngoba ube uke wakuzama lokho kwaqala ukuthi athi yena kube lama demonstrations anjengalawo angama demonstrations awenza ngokusemthethweni ngoba wonke umuntu lelungelo lokuthi abonise lapho izinto zingahambi kahle ngokubhikisha ukuthi hayi izinto azilungi, kodwa siyazi ukuthi uhulumeni wakithi wenza njani. Kungakho isivinde esikhulu kangaka uma warire yena engabe esithethethi, yikho lapho ngilombuzo khona omkhulu.
Nango ke umbuzo mnumzana Siziba, ungani uyasola lapha ubaba Ncube ukuthi kanti kwenzakala?
Ye mina Ncube utsho kuhle ke ukhuluma njenge imbuzo egcwele kuzulu wonke jikelele mayelana ke lokuya ke kwamfundisi uMawarire. Kodwa ke njengomuntu ke ngizathanda ukuthi ngikhulume njengesikhulumi ke senhlanganiso yesesijikile, ngikhulume kubana ke okuqakathekileyo ngikubonayo ngaphansi kwakho konke lokhu yikubana ke ye kule mbuzo mayelana lokusuka nokuphindwa kwamawarire. Okokuqala sinanzelela ukubana ke usuke ethwile ukubana ungumuntu ke oya kuyavakasha ezaphenduka, ngakho esenza utsho kahle Ncube ukubana uhulumende uRobert Mugabe ekhulumele ukubana ke kamfune elizweni. Kodwa thina njengabantu abamele amalungelo njalo njengabantu abazimisele ukubana ke uhambe indlela yonke ukubana isizwe sikhulule, njalo kuqakathekile ukubana ke sinanzelele ukubana ke kimi kuphuma indaba yokubana ke uMawarire njengomuntu ke onyama ukubonile kuqakathekile ukubana iphendule elizweni ngenxa yokubana ke lezo zinto ebezilulela zilokhu ezingakatholakali. Njalo kimi kuqakathekile ukubana ke sibe la abathi yubunyani ukubana ke angahlukunyezwa nguhulumende, njalo sikwazi ukubana ke kuqakathekile ukubana ke uMawarire simkhulumele ukuze akhululwe nguhulumende lapha abotshwe khona ke kungenxa yokuthi ke lokho akumelayo ngokazulu wonke. Ye ngiyavuma ukubana ke kule ndaba engathi iyathisa mayelana lokuphenduka lokusuka kwakhe elizweni. Kodwa okuqakatheke kakhulu phezu kwakho konke kubana ke lokhu akumelayo nalokhu thina esikumelayo njengalaba abalwela ke amalungelo eZimbabwe kulokhu kungakatholakali. Yikho kuqakathekile ukubana ke uma yena ebone kuqakatheke ukubana aphenduke elizweni ulawula amalungelo, njalo uzimisele ukubana ke ahambe kuleyo process azayihamba noma njengoba ethile ukubana mhlawumbe uzatshaywa mhlawumbe uzabulawa mhlawumbe uzakuyiswa ejele, khona lokhu kuzimisela kwakhe kimi kuqakathekile.
Lo ke ngumnumzana Mxolisi Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyintatheli izindaba, obexoxa endawonye lomnumzana Gift Siziba, ilunga lomkhankaso weda jamuka sesijikile.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lenguqu elecholocho seliqalisile amalungiselelo alo okuphatheka emdlalweni yalonyaka ePremier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu lecholocholo nayo lisinde ngesikhala senalithi ekugunyulweni kusigaba sePremier Soccer League nyakenye liqale ukuzilolonga kuliviki enkundleni yeWhite City yakoBulawayo. Sekulamaviki ambalwa amanye amaqembu aqala amalungiselelo alo nyaka obese kudaleka ukuba abalandeli bomdlalo wenguqu bazibuze ukuba iqembu lecholocholo lisasekhona na njengoba belibhekane lodubo lwemali nyakenye. Umqeqeshi wabo nozinti beqembu lecholocho uFarah Isibanda uthi lo nyaka bakhangelele ukuba isimo sizakuba ngcono kulanyakenye.
Sikhale njengoba sasisilindele ukuthi 2017 eqale sesibona ukuthi kwenzakalani, but for now we think izinto ngani zifuna ukuba right so far i-team lanxa lasithi sasisilama-challenges 1 or 2, but I think this time banokungcono.
Iqembu lecholocho lilahlekelwe ngumqeqeshi uLizwe Sweswe, yena othethwe liqembu le-FC Platinum, kwathi abadlali abambalwa labo badinge amadlelo amatsha. Laba ngabagoqela uMcClive Phiri, yena othengwe liqembu leNkezi Platinum, kanye lozimiseleni Moyo othethwe liqembu leZanaco elaseZambia. Kulabadlali abatsha abambalwa abazilolonga leqembu lecholocho bedinga umsebenzi, kodwa uSibanda uthe nabanye abadlali ababedlala kubo bayeza basendleleni.
Abafana bakhona so far kulabanye abangakavuya base Harare but basendleleni, but I think singabela mamuvi maybe 3 or 4 players abangekho, but abanye bakhona.
Abadlali ababedlalela iqembu lecholocho nyakenye abaphendukileyo kuleli qembu ngabagoqela uOcean Ncube, uThando Ncube, uAyanda Ncube, uDilon Chivandire kanye lonozinti uNikhel Marichi. Iqembu lecholocho liqede imidlalo yalo nyakenye selithola nzima imali, njalo liphutshe imidlalo yalo likwindawo yesithathu nxa usuka emsileni weNgalane. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji.
This is I am a fishy one.
Imbodlomana umahlathini hamba lema Wotela Queens begqiba ke uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa singake hlukanisi kangele ebezihamba phambili.
UZulu usola inyathelo lamapholisa elokubopha umfundisi Ivan Mawarire omkhankaso we this flag.
Obeyisiphathamandla sekhansili yakoBulawayo umnumzana Isaiah Magagula, yena obhubhe ngeviki edluleyo, ungcwatshiwe lamhlanje.
Isigodlo someli weMelika silandula ukuthi kona umnumzana Donald Trump usevumela abeZimbabwe ukungena eMelika.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Lo Chris Gande lilani.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.